kulapha okwaphuma kona isinqumo sokuthi ha ngenxa yezepithi lo kayiqhubeka ukuthi itengisele ukuma political party ethize njengezinta thina vele thina ifilosofi yethu iprinciple yethu ukuthi siba non-partisan and apolitical. So-ke kwangani sokuxabana-ke i-constitution yethu le constitution ye-ZCTU nxa yayivumela ukuthi i-ZCTU ithi doubling party politics. Ngenxa yaleso sizatho-ke izintaya sithatha isinqumo sokuthi ngangcono imise ubudlelwane kusakhulunyiswana kulolo daba.
Ye, kungabe kulibandla le-MDC i-ZCTU iningi laphuma lapho. Libone ngani kuyini okuphazamisayo khonapho?
Singena ngesikhathi singena ku-ZCTU kwakungani ngaleso sikhathi ubudlelwano lobo kabuphumele egcekeni kahle phakathi kwe-ZCTU le-MDC. Babungayisibo sibilo ngabubamba selibuthi qhaka dadewethu. Kodwa-ke kuthe nxa sokusiya kuvela ngokuya kwesikhathi lapho bukhokheli sobuvezile sobala ukuthi usapota i-political party ethile. Kwaba-ke yikuthi izinta siqalise ukureviewa. I-major reason yokuthi izinta ireviewe kungenxa yokuthi ngapha kuzinta singamatitshala. First and foremost, we are the employees of the government, siqhatshwe nguhulumende. Secondly, singaqhatshwe nguhulumende sinjalo nje, amatitshala bavela kumaparties atshiyeneyo.
Abanye njalo babethi inhlanganiso yezimta kusukisela kudala yazakala ingani nje balobudlelwano lebandla lezanu PF. Liqiniso lokhu yini?
Engingakuchaza lapha yikuthi thina njengezimta i-constitution yethu iclear ithi vele thina kasivelani le-political party, le-politics of the country. Kodwa ke ngeke ngikwale dadewethu yikuthi phakathi kwethu njengezimta uzamthola e-MDC. Uzamthola wezani PF, uzamthola wezani. So ke ngama-individuals labo, ngama-personality, ongathola phakathi kwethu. Kodwa ke njenge-institution, thina njengezinta, asilakho lokho. Sizimele nje kasimele, kasimele political party.